kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kakhulu ukuba lokubonga ujonga kandemiri ngosinika uhlelo ngolimi lesishona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023. Kamalami mfatsake Jeremiah endabeni zethu namhlanje
yanende flipper bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalo eziyenza ibe lohlomo ukwaqala sisenelisa ukupha usinike obaba ilungelo kuparternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhesikhethu kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayitholi
izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidalela ephalamende lokuphasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxhuswa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi i-Department of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi we-South Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo salokho kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi ke abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ngenyanga eziyisithupha. UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Yizisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledalela ephalamende lokuphasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxutshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha, i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphasiswe lidale lephalamende, amalunga amabandla wonke ezombusazi wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhatshi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakuyisuka judgment eyayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ukuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package ukukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa emiswa umsebenzi uyamiswa nezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe kudiswa hearing, kungaba uya retrenchwa, ukukhitshwa nge-notice bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi unkosikazi Thando Bhebhe.
Amended labor deal le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba sinithe obaba ilungelo lokuphaternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePharlamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Bolunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagciba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edayela ePharlamende lamakhansila kuyona leviki. Ibandla leli lithi selifanele ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osaro Siziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokasi ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokasi ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokasi amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokasi. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala emthethwandaba oye-High Court mhlaka 21 wayona le nyanga kaNhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePharlamende lamakhansila. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuyephela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Motsoaledi, uthi wengeze isikhathi sala amaphemithi ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amaphemithi. Uphenjana umlayezo ukuthi akufuzanga abalamaphemithi la babotshwe ngesizathu sokuthi amaphemithi abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sengokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo salokho kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Thes sikhangela sabona ukuthi abe-VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abaningi.
Umgcinhlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
ekufakeni izicelo lapha sokuba nengcilambe eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abebulenjini baphambe bayobhadala kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho bamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bethe behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi ngavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-Home Affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende la ma-ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isimumo semthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Ingcitshi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi loba mthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZEP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneke kufike mhla ka-31 December 2023 kusho ukuthi kuzolindwa ku-31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho. Kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula u-31 December ibeke eceleni isinqumo esasenze ungqongqoshe sokuqala, kusho ukuthi nalokho-ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukele le nyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela le nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kukanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhe le mizi le ndlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona awulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe iyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizinisi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizinisi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke elebotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intethele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshelwe ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi weZimtrade kobulawayo unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe leBotswana lokhu kuqina kulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amathuba amashumi amane, i-US 38 million, ngomnyaka ka 2021 iqonge phoso ukuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka 2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kuleminye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chikandiwa kwenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho yavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni. Kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni, kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle uthola 75%, kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ndapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunandele ukuthi thina asila mithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifaso Chuma njalo elilunga le-committee eye diaspora policy uthi kunenye abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya, ama presentations wona nje abe khume kuhle ikakhulu eyezim trade le Botswana Investment Trade Center BITC, mbona ngathi layo ibe straight to the point nje icacile. Ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dinga ukulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining ile mali uyahamba uthatha inkalata zemali yezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje i-follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho obona ingathi kuyasebenze.
Kulokukhathazeka othele eZimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. ELeBotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7, ngise Habron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abaningi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edlileyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Austin Nkomazana.
kube umkambo wemali mavili onke ngabesizile kholwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo angazukuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kube singaphumphisana ephambelini ngento esobalo kenganalokho. Now, nokukhwela kwezinto kwintengo sikhongeke umabaza nje angani bayazichwezela abantu kanti khonakhona ukukhwela kwema ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumkambo wona bangavele kuthone kanti iyini okuzakwala kulimisile yena vele isiwa ebrikise iyawo imali yethu zithi zonke iyawo imali yethu sele ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngiyaphelela abantu ziphele ndini.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngibeleneni abathengi kancane kuphutha okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizakhona kumsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajonge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengilibeke ngaphambilini. Yakubona. Yebo, ekahulumende isiwa umkambo ngawona liyamenzela vele kukhona kukhona lekhwepisi yi-black market ngibefithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe siyabiza ngokuthi baziphathelene. Yakubona. Kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerethi yabaziphathelene khonakhona-ke kwezizathu eziningi. Yona-ke ewaziki zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni? Uyabona yibo bezima bezinto obukhona ebizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongelanina okuthiwa intandane banayekhaba ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilobaba lokhu sekungiphathazayo nakabe ngimthethi. Yakubona. Kona kithi singaze size njani sithi sesize sithenqatelwa khona ukuthi ukukhala ukhala umkhosi ngobunzima bezinto izwakale endlebeni zabantu isitolekwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yima bahlengekele liqiniso abantu iphele yima imali kayiphela yale kayifinyeleleki izinto ezicansa imini lebesuku pho abantu bakamzimbo nabasezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni.
Ndibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingxenye zingaba lempumela ehlukeneyo izaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. UZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe amafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embe se umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngali ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezithiyeneyo. Abezempila bakahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele bele mikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamamali ezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abajabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthole ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo, ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu. Ngabo kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sebehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners mayelana ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vini ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba nezinto ezingahamanga kuhle kule Melika, kodwa abakulungisele phakathi khona phana bazange bephume, abazange bedinge uncedisa eZimbabwe, abazange bedinge uncedisa beyijenerali sevele eZimbabwe kumbe ipolisi zevele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe. Bazilungisele bona bodwa, ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandlele bakulungisele phakathi. Pho kanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubotheni ima befike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane nale into nale nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ugongoda abantu abakho ubalambisa, ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshela ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabonile betshontsha igolide ama-diamond, bayaqeda babulala abantu etshiyatho. Bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya, labo ke asebekuleli lizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lithi ngcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na? Why lingazange libhale ukuthi ozatshontshe elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Yeyeanje
ukuthi umlalazi asukume ayetshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshawa ngale
golide. Mphendule khonapho
umlalazi umqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko we-corruption lanilani la kuvele kumele kungene ukubana.
Lapho ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili, kodwa ke esengizakwenza kathesi yikuthi ngivalelise ithi asigqibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uFraxetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.